Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 Ntulikazi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela ukuthi sokusele amalanga amalutshwana sesiye ekhethweni. Ngakho ke isikhathi esiningi lapha silembali yokuthi abantu bayaqalisa ukulishwana omakhelwane bechayana. Ngakho thina sidash ngalolu nyaka lomnyaka asihlalisane nini kakuhle asikwanise nini ukuthi lo lalo akhankase.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe, laba mabandla ajiyeneyo ezokholo, namhla bafole kobulawayo bebambane izandla, bekhankasela ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Nxa bona bengabuyanga, yethi bona bafuna amavoti ebantu laba ababizileyo, which means akuthi ikuzigaja yini, ukuthi umuntu onjalo, elithi ndingathi uyasikubone, yini engabuyi. Kodwa ngase funa ukulibona athi buyani
inkokheli yamabandla amakhulu azancintisa kugedo lonyaka ayehlulekile ukuya emhlanganweni ubazancintisa kugedo lukamongameli. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe, laba mabandla ajiyeneyo ezokholo, namhla bafole kobulawayo bebambene izandla, bekhankasela ukuthula ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa ekupheleni kwenyanga le. Ubathabile Masuku usethulela lobu daba ngokugcweleyo.
Onke umuntu obekulumbuthano uvumelane ukuthi ukhetho kumele lwenziwe ngokuthula njalo abantu kumele bachiyane lomkhuba odlakela ngesikhathi sokhetho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uReverend Hussein Sibanda uthi umkhankaso walamhla ujonge ukuthi abamabandla wezombusazwe azendawoni azobhalelana phansi ukuthi ukhetho lwalonyaka lwenza ngakho abantu bakhankase bengalwisani labo makhelwane.
Umkhankaso wanamuhla besijonga ukuthi sikhankase ukuthi abantu beZimbabwe bebekwazi ukuthi sidinga ukuthi benze ukhetho lolo lukhona kulokuthula. Siyananzelela ukuthi sokusele amalanga amalutshwana sesiye ekhethweni. Ngakho ke isikhathi esiningi lapha silembali yokuthi abantu bayaqalisa ukulishwana omakhelwane bechayana. Ngakho thina sidash ngalolu nyaka lomnyaka asihlalisane nini kakuhle asikwanise nini ukuthi lo lalo akhankase engachani lo makhelwane wakhe. Ikanti njalo sihambe sadinga bona abama-political parties sibadinga ukuthi kabayenze isinqumo esokuthi kabasoze bahlokoze kabasoze bakhuthaze ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Umsekeli kamongameli webandla leMthwakazi Republic Party unkosazana Prezia Ngulube ukhalaze ngembali yokuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho okuvamileyo kobulawayo.
Umkhankaso lo wokuthula siyawubonga singabantu balapha kobulawayo ngoba siyazi ukuthi imbali yalapha kobulawayo esiyibonile eminyakeni edlulileyo eyokuthi abantu bayahlukunyezwa ngesikhathi sokhetho. So siyabona ukuthi lo mkhankaso uyanceda kakhulu. Sibonga abama abandla abayiba abahlangeneyo baqoqa abantu.
Omunye wabancintisayo ekhethweni emele iMDCT unkosikazi Nomvula Mguni uthi bahlangane labanye okutshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Ngibuye lapha lami ngizomela ibandla lami ukuthi ngitshengisele umphakathi ukuthi sizimisele njengebandla ukuthi kube lokuthula khathesi before, during and after elections.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu uthi lokhu ngumkhankaso omuhle njalo uveza isifiso sokuthi kube lokhetho olulempumela ezakwamukelwa ngabantu.
Kumkhankaso omuhle siyakusekela njalo siyakuthakazelela ukuthi babone kulungile njalo uqondile ukuthi bebutane njalo besibize njengama political players ukuthi sibambane labo ekukhankaseni ukuthi sibe lokuthula njalo sibe lokhetho olulempumela efunwa ngabantu. So into enhle sithemba kuzaba kunjalo njengokufisa kwabo njengokufisa kwethu lati njalo silethemba ukuthi ukuthula kwankona kuzaba khona even after ama elections.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo bathi kumele kuhlale kulokuthula elizweni ngezikhathi zonke zokhetho, kungadingeki ukuba abantu balwisane ngokuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Amabandla ancintisayo akhuthazwe ukuthi akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bengabi lodlakela ngesikhathi sokhetho. Lumkhankaso uhlanganise abantu bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe abahambe ndawonye besukela eBulawayo besiya eMethodist Church. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla amakhulu azancintisa kukhetho lwekupheleni kwenyanga le bebengekho emhlanganweni wabazancintisa ukhetho lukamongameli we-Churches, Multi-Parties and Citizens Interface Meeting oqoqwe ngabe-Silvera House ephansi kwenkonzo e-Roma. Abangahambanga emhlanganweni lo bakuqela umkhokheli womanyana we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF. Umevisi Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma ezikhuthaza uthando ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho. Lokhu ngokwakuqala eHarare ukwenziwa komkhosi onje lapho abamabandla okholo lesiKristu beqoqane ukukhulumisana nabamabandla ezombusazwe ukubakhumbuza indlela uNkulunkulu afuna abantu babuswe ngayo. UMnumzana Jamisa ubikwa engabuyanga ngoba kuphambana lemikhankaso yakhe akade sevele eyihlelile. UMongameli Mnangagwa yena akanikanga isizathu sokungezi kulomkhosi lanxa kunguye obangele ukudluliselwa phambili kwalomkhosi obumele wenziwe ngomvulo. Umqondisi we-Arupe Jesuit University uFather Arnold Moyo ulandisa ngalomkhosi.
This is the opportune time you call at Tessity Skoke uhlelo lolu namhlanje ukubana si support that space esivulela ukuba abantu baveze imbono yabo ngezombusazwe. So yebo, ibandla belingekho visible kakhulu ngeminyaka le edluleyo, kodwa belisenza okunye ngendlela eziphansi ngendlela ezithiyeneyo ezithuleyo ukwenzela ukuthi lalo lizama ukuthi liprotect abantu balo.
Lokho kwenza kwenye inkokheli kusole kakhulu ngenye yenkokheli yamabandla ezokholo aze kulo mkhosi kanye labantu makhaza abekadebeze ukuzokuzwa abakuthembisayo nxa bethe banqoba. Omunye wabasole ukungaqakathekiswa kwemikhosi efana lale ngumfundisi Patrick Mkhona we-Word of the Cross emzini we-Epworth.
Nxa bona bengabuyanga yethi bona bafuna amavoti ebantu labo ababavivileyo, which means akuthi ikuzigaja yini ukuthi umuntu onjalo lithi ndingathi uyasikubone yine ngabu. Kote nungase funu kulibuona ati vuyani. Amboni kuti candidate right. Ngoba umuntu ungabizwa vuyo uzokhuluma labantu. Isikhathi sakhona sifitshane. Ususiya kwenza izinto zakho ufuna ukuzenza.
Enye inkokheli yamabandla angenela umhlangano ibalisa ozancintisa yemele umanyano we Coalition of Democrats umnumzana Elton Mangoma owe Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mjuru umkhokheli we APA umnumzana Nkosana Moyo labanye abathumele abameli babo. Inhlanganiso zabokholo lwesiKristu ebezikulomkhosi zigoqela iZimbabwe Catholic Bishops Council, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, leZimbabwe Council of Pentecostal Churches. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lamta kuhlelo asihluzeni bomama sipha ithuba abesifazana abazancintisa kukhetho lwalonyaka lokuchazisela uZulu abakuthembisayo banganqoba. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 lisuzwa ziphuma ngapha e Voice of America e Washington. Wothi zikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Amacele alwisanayo kwele South Sudan asehlulekile ukuvumelana endabeni ezimbalwa osokuhle kwavimba ukuthi ubunjwe uhulumende wamabandla ezombusazwe ajiyeneyo. Umphathintambo kwezokwethulwa kwemibiko uMichael Mokai uthi uhulumende ubesevumile ukuthi kube nabasekeli bakamongameli abahlanu kodwa abamabandla aphikisayo bakwalile lokhu. Owake waba ngumphathintambo wezomvikela kwele Ukraine uMichaelo Yezel wabaleka elizweni lakhe esethethwa icala lokutshontshela uhulumende wakhe izigidi ezimbili zamadola $2 million usephiwe ingalo zokuphephela kwele Belarus. Ngesikhathi sokusele amaviki amabili ukuthi kuphele ukuthi kuqhutshwe ukhetho olweZimbabwe, umanyano we-MDC Alliance uthi amalunga awo azalala phandle kwamahhofisi eZimbabwe Electoral Commission kusukela ngeviki ezayo kuze kuyefika ilanga lokhetho ukwenzela ukuthi izikhalazo zawo zokhetho olukhululekileyo zifezwe. Amabandla aphikisayo akhonona ngokuthi iZEC ayiqhubi kuhle amalungiselelo okhetho ngoba ifuna ukuqilibezela ukwenzela ukuthi kunqobe ibandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance endawonye lo-Alderman David Ndlovu, isiphathamandla sebandla leZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Ngicela samaphathi alungiselela sile ngiyabona wonke amaphathi afaka amaposters bayenza ama road shows bayenza ama door to door futhi bayalungiselela ukhetho yikho ukugana. Okwesibili ngasikhuluma ngama reforms yabona ngesikhathi sokulima nga ulima laphana ungalima nga sengisikhathi sokulima sokuhlanyela ukuthi sithi na a laphana uzange ukhiphe izihlahla insimu yama iqentwanga isikhathi sihambile. Nxa abanye beqenta insimu kwakumele kucente khonaphana. Ama-reforms lawa iparlamente yayikhona into awumele ilungiswe iparlamente iphele ithi siphela sesiyikhiphile. Kodwa ngokubona kwami wonke amaphathi ngabona ivumelana sithi kuhle 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 siyekhetheni lo mongameli ukhona kade esengena laphana estadium ngabona wonke amaphathi bethavist hhayi lonyaka khanye ukhetho kuzahamba. Ngingazi basebekhohle ukuthi fanele kube lama-reforms bakucabangeke kathesi angikwazi kathesi.
Indima isikuwe mnumzana Ndlovu.
siyalungiselela sibhizi sibili silungiselela njengamabandla athiyeneyo ezombusazwe kakhulu thina MDC Alliance. Kodwa-ke sikhonona ngorefuli okumele ukuthi akuzazorefula umdlalo lo omkhulu usesayidelana le team okumele idlale yikho sikhonona khona ngezekhe kuphela. Sinanzelele ukuthi izekhi iyenza umathanda, izekhi isebenza lezana p f, izekhi isandla sayo isigoqile saba isibhakela njengesayini yezane ayifuna ukuvula izinto zayo ziqaqe. Sizakhuluma ngendaba ye-postal voting. Umthetho uthi kumele ama-ballot papers lawa athunyelwe lowo muntu o-aplayileyo azivotele abe sekuthumela back kuzekhe. Sizathola ukuthi aphosele enkambeni bese kufica u-station commander abe sebiza amapholisa ababize ngamagama abanike one by one athi vuya phambili uzovota uvale ufake lapha kuya phambili uzovota. Abakuthandayo namapholisa yibo bakufonela ukuthi hey sesihlukuluzwa lapha sesifoselwa ukuvotela ezanup f yikuqheli bonobo. Kambe izekhi yona ngayithumela-ke lawo ma-ballot papers iwafa emapholiseni ukuthi bayivotele izanup f ibuqhili esikhuluma ngabo. Kazange silale lokho kutsho kundlovu ukuthi zasingakwazi na ukuthi lama-reforms konke sasikwazi kodwa practically izekhi sisenza ubuqili.
Ingqobe isikuwe Alderman Ndlovu.
Number one, interpretations ngoba mina ngithanda ukukhuluma into engazazi but interpretations zomthetho differs from lawyer to lawyer. Yikubona amaloya emaningi ephikisana so labo ama-parties ba-interprete ilaw ngokwabo la ye-perhaps izek interprete ilaw ngokwayo. Izek ithi yona umthetho abawusebenzisayo yumthetho owavela ephalamende amabandla wonke ayekhona ephalamende bathi bona ba-interpreta ngalolo hlobo. And okwamapholisa ngileqinisa ukuthi lawo amapholisa akhona mhlawumbe lawo alamanga ngoba amapholisa ngileqiniswa ngikwazi angaze ngibe lipholisa kodwa ngiyakwazi ngileqinisa indlela abavote ngayo yindlela ababehlala bevota ngayo. Kwakumele lawo bathe bayikhuluma ukuthi asifuni ukuvotisa ngalolo hlobo kulokuthi bami kuzokuthi kufikelela ngabese kutsho ukuthi bavela bavota ngendlela abebevele bevota ngayo nxa kuyikuthi kwakungahambanga kuhle. That's why ngisithi uChigumba owezek uma enga-interpreti kuhle i-law kutsho ukuthi i-recourse ikhona. I-recourse ikhona kuma-court ngoba uyahamba e-court uziyefika ku-constitutional court nxa ubona ingani uyancindezela ngokomthetho. Yikubona kwami
Mnumzana Ndlovu, ubusathi kukhona njalo okunye okuhluphayo, kuyini ngamafitshane?
Sithi thina kuyaprintwa i-ballot paper okuzavotwa ngayo. Siyavumelana umthetho ucacile ukuthi izekhi yiyo okumele iprinte kodwa-ke thina ngokunanzelela isisoti abasenzayo ngo-2013 ukuthi amaphepha lawo aprintwa ngendlela engayisiyo elesisoti ukuthi-ke apromothe ibandla lezanu p f. Kathesi sasesithi hhayi asifisi ukuthi ayiprintwa ngaphandle kwelizwe sifuna ukuthi ikhampani ezaprinta lapha isibize njengama-parties wonke siyibone uthimese kuprinta sibekwazi ukuthi kuprinta le ikhampani ama-serial numbers asuka lapha esika lapha ikhemikhali yokuprinta kusetshenziswa ikhemikhali bani iphepha umhlobo walo liphepha mhlobo bani zakuyagijima yabaleka ngoba isazi ukuthi igangile lesi sisoti yasenza ngo-2013 ifuna ukuqhubekela phambili isenza isisoti sokuwinisa izanup f. Yikho esiyala khona sithi thina nxa izekhi iqhubeka isenza njalo kutsho ukuthi hhayi kabakalungeli awakabi iredi ukuthi kube lokhetho. Ukhetho asazele ube khona mhlaka-30 July njengebandla le-MDC Alliance sakwenza kucace khona lokho ukuthi akula khetho oluzenzakala. Asisho ukuthi sizabhoyikhotha hhayi kodwa ukhetho kasoze sivume ukuthi lwenzakale.
Lowo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance obexoxa lo-Alderman David Ndlovu, isiphathamandla se-ZANU-P F. Belo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umanji emthethwandaba owe-Trail Gold Magistrate Scott Kobulawayo udlulisele phambili ilanga lokuthonisiswa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kanye lababeyizisebenzi zaku-TM Hyper kumhlaka-6 Ncwabakazi. laba bantu babothwe betshengisela emavenkileni akwa TM Pick and Pay besola ungaqathwa kwabesigabeni semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zalomhlubulo kwaqathwa labo babevela kwezinye izigaba zelizwe uAnastasia Ndlovu usibhalo lodaba ngokugcweleyo
abantu ababotshwa ngendaba ye Pick and Pay bewe hambe e-court namhlanje mhla ka 19 July and then kutholakala ukuthi ama witness awasabuyanga our state so bazaphenduka futhi e-court mhla ka 6 August thina vele iposition yethu njengeparty ukuthi abalacala bayenze okusemthethweni kade kumele bakwenze ukuthi ba demonstrate so lokho abakwenziwayo ikuhlukunyezwa nje
Iqula labadala abahloniphekayo abaziwa ngokuthi ngama elders abakhokelwa ngwake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations umnumzala Kofi Annan lifike eZimbabwe lamhlanje ukuzozibonela isimo esiselizweni ngaphambilini kokhetho lwalonyaka uGibson Pepe usethulela lolu daba
Iqula leli elikhangelwe ukuhlangana lenkokheli yekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission abenhlanganiso ezizimeleyo intatheli izindaba labanye lizabe liselizweni sukela mhla ka 19 kusiya ku 21 Ntulikazi 2018 abahlonjwa laba baqala lomsebenzi wokukhankasela ukuthula emhlabeni jikelele bekhokhelwa ngowaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo umuyi umnumzana Nelson Mandela uAnan wamukelwe enkundleni yendizamchina eRobert Mugabe International Airport ngumeli weUnited Nations eZimbabwe umnumzana Bisho Paraju umnumzana Mlungisi Dube ingcwethe ecubu ngezombusazwe uthe uyabongeka lokhu okwenziwe ngabahlonishwa laba
ukuza kwama elders eAfrica ukuthi bezomonitor ukuthi uhlelo lokhetho luqhutshwa njani eZimbabwe kwinto enhle kakhulu kupha ithuba lokubana amabandla aphikisayo ehlaliseke ekwazi ukubana ibandla elibusayo lizabe likunanzelela ukuthi kulabantu abaningi abahloniphekayo ababuyileyo abakhangeleyo ukuthi kuqhutshwa njani aluba bakwanisa ukuthi behambe ezindaweni ezisemaphandleni
lokhu kusekelwe ngumnumzana bekezela kumbo isakamuzi seHarare na othe lokhu kunganceda ekuvikeleni udlakela kukhetho
isitepu sokuqala esingathi siyasichaya ukuze inkinga zethu eseZimbabwe izibonakale kumazwe onke omhlaba ngoba uKofi Annan ngumuntu esimaziyo ukuthi usesebenze umsebenzi omkhulu kakhulu ekucazululeni ingxaki ezifana lazini eziqala ama-election e-Africa siyakwazi ngiwaye khona e-Kenya ngiwaye lokhu zi-six point plan yakhe noriyana lakathezi khona abakithi ungambona esekhona kutsho ukuthi amazwe omhlaba akhangele ukuthi kungayenzakala udlongdlwango ngala ama-election njalo siyakwazi ukuthi amazwe e-Africa amaningi esikhathini esiningi kujala ukuba ababusayo baya betshontshile ama-election ibichontshele labo abangelamandla amabutho ngaleyo ndlela siyabe sisibona sokufanele ukuthi abantu abanjengabo uKofi Annan bebuye bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi inxa ama-election edlula kuqalise ukuba lobudlwangudlwangu kube kusazakala ukuthi vele kuqalisele ngaphi
eleZimbabwe selivumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zize ukuzohlola ukhetho lolonyaka kodwa ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mthokozi Simabhena uthe ukuza kwa-Annan akusizi lutho ngoba ukhetho lweZimbabwe solonakele kudala lungakwenziwa
udaba lukamnumzana uKofi Annan singalufaki ngamafutshane kodwa lingabi lude wake waba ngu-Secretary General we-United Nations engumuntu egane njalo waba ngumuntu wahambisa umumo wezizwe eziningi kodwa-ke ukuthi uKofi Annan ube ngokuphangisa kumbe nokuphuza akutshintshi lutho ngenxa yani sekuvele kwavoxwa uvoxexile isadake kayikho phakathi i-AU ekho phakathi ukubuya kwakofi Annan kasenasikhundla se-UN engabe kule ngokuphamisa ube nokuphuza kalandi lutho uzozivakatshe
ngaphandle kuka Anan abazabuya eZimbabwe nkosikazi Mary Robinson owayengumongameli wakwele Ireland njalo ekukhomishini enkulu yamalungelo oluntu United Nations lo wayemele ele Algeria kwamanye amazwe umnumzana Lagda Ibrahim njalo iziphatha amandla se-United Nations abekhomishini yezek baveze ukuba okwamanje sekulabantu abangaba ngamakhulu athoba minwembili 800 abavela kwamanye amazwe asebhalise ukuzoqapha ukhetho lonyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiu Gibson Bebe.
Kwezemidlalo umqeqeqi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kumele liqale njalo ukudlala ngendlela ebukekayo. Intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu leHighlanders linqobe ma-9-9 emdlalweni walo weviki yeshumi lantathu elidlalele leHerentals ngempela viki edluleyo. Njalo umqeqeqi walo uMathinda Ndlovu uthi isifiso sakhe ngesokuthi libuyele liqale ukudlala ngendlela ebelidlala ngayo ekuqaleni kwesizini yalonyaka. Phambilini komdlalo wangempela viki edlule iqembu leHighlanders beselinqotshwe kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa lidliwa lidlala kuhle, ikanti emdlalweni walo leHerentals kalidlalanga kuhle. Ngensonto iqembu leHighlanders lizavakatshela eleTriangle enkundleni eKibo. Njalo uNdlovu uthi isifiso sakhe kumdlalo lo ngesokuthi benqobe kodwa bedlala kuhle, loba nje iqembu leTriangle lidlala kuhle kulezi nsuku.
Ukunqoba yebo kuqakathekile, kodwa kimi okuqakathekileyo kakhulu yikuba sinqobe sidlala kuhle. Akusoze kube lula lapho esiya khona ngempelaviki, kodwa ukuze sibe leqembu elilakho ukuphakamisa isicoco kumele sidlale imidlalo efana lale.
Imidlalo yekhasi laka Premier Soccer League yona iqala ngomgqibelo njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leNicroot lizadibana leleChapani Mine ngaseAscott, eleHarare City lizadibana leleChapungu ngaseRufaro, iqembu leBulawayo Chiefs lizanqikelana leleBulawayo City enkundleni eLuveve, iqembu leFC Platinum lizadlala leCape United enkundleni eMandaba, kuthi leBlack Rhinos lizadlala leLeyada ngaseNational Sports Stadium. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leDynamo lizadlala leNkezi Platinum Stars ngaseRufaro, iqembu leHerentals lizadibana leZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium, kuthi leMutare City Rovers lizanqikelana leChikenini ngaseVengere. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama,
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, ithabombele ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Usikwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula,
siwenzeni nambeki siwenzeni ngqakula, South Africa uhlangabeza ngenduku, besithatha besifake lindlela, thabombele ngabe sikwenzeni na.
Asonanga muntu asibulalanga muntu,
asonanga muntu asibulalanga muntu, South Africa uhlangabeza ngenduku.
Loke umculo wabanqobi luzophuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singake lihlukane ngothi sikhangele ezinye indaba ebezigokela lamhlanje. Abehlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe, laba amabandla eGNO ezokholo, lamhla bafole kobulawayo bebambene izandla bekhakazela ukuthi kube lokubambana ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yamabandla amakhulu azancintisa ukhetho oluzayo ehluleka ukuya emhlanganweni oqakathekileyo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngu-Cape Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.